Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-2 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ikusasa yayo yoni-CCC ikabudedembe ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje.
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe.
Kubalulekile ngithathele ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu phecelezi public fund ukuthi idlule ku-audit.
Usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabasakhulayo ebandleni le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi kukhona okukhulu okwenziwa umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo abangeke bakuvezela umphakathi.
Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu asisoze sikukhuluma okuningi, but ama-allegations lawana aku-press statement mancane, kunento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Kuthe ngemva kokhetho uChamisa watshela abalandeli bakhe ukuthi bengadeli inhliziyo zabo ngoba uNkulunkulu ebheke ilizwe njalo ezaphendula izikhalazo zabo. Eloba inkundleni yokuxhumana eX uChamisa wathi uNkulunkulu uphakathi kohlelo lwebandla le-CCC njalo uzaziveza, ngakho abantu bengazihluphi ngokucilibezelwa kukhetho okwenziwayo, wagcizelela ngevesi leBhayibheli. Ngemva kwalokho waqala uhlelo lwakhe lokubhoda ngelizwe ekhulumisana labalandeli bakhe. Kodwa abanye bathi akusaqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Ngiyabonga baba ngombuzo omuhle kangaka. Engubonayo ukuthi ay njengoba iSADC le African Union le European Union lezi inhlangothi ziphumele egcekeni zathi zona ukhetho ngendlela olwenziwe ngayo eZimbabwe alwenziwanga ngendlela ethembekileyo, ngendlela ecacileyo, ngendlela eliqiniso engaba lemiphumela ethembekayo. Obekufanele kwenzeke ukuthi ubukhokheli buphume bukhokheleke abantu beZimbabwe ukuthi balwele izifiso zabo, balwele inkululeko yabo, balwele lamalungelo abo. Okwengxoxo yemibuthano yamarali okwemikhuleko njalo lokho ukuthi kuthiwa hayi God is in it, uNkulunkulu khona kulumsebenzi, kulungile konke lokho, kodwa isikhathi esikhona lamanje isikhathi sempi, isikhathi sokulwela inkululeko, sokulwela izifiso, lokulwela amalungelo. Bekufunakala kubukhokheli ukuthi buphakame buqoqe amaZimbabwe buwakhokhele ukuthi alwele amalungelo, izifiso lenkululeko. Mase siyathandaza, mase siyabuthana sixoxe. Sokungathi phela sincedisa bonabo abatshontsha ukhetho, sincedisa bonabo ababusayo ngodlame, sincedisa bona ababusa ngenkani abatshontshe amalungelo amaZimbabwe, abatshontshe inkululeko yamaZimbabwe, abatshontshe izifiso zamaZimbabwe ukuthi baqhubeke bebusa ngoba thina lokho esicoxa.
Manje ngokubona kwakho kuyini nga uyakwenza ngalesi sikhathi sokwedlule ukhetho lapho athi khona akavumelani lempumela yalo? Njalo sesikhangela la ngekusasa yebandla le-CCC, ulibona njani?
Lokhu bekufunakala ukuthi kube isikhathi sembi, isikhathi sokulwa, isikhathi sokutshengisela ukuthi sicela amalungelo ethu, sicela inkululeko yethu, sicela amandla ethu antshontshiweyo. Ngokunjalo, ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedeni ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje. Umhlaba suphumele egcekeni wathi siyabona ukuthi kubo okwenzekayo akulungako okwenzekayo, akuthembekanga okwenzekayo. Kufuneka kubukhokheli obuzaphakamisa abantu buphumele egcekeni bubakhokheli ukuthi balwele inkululeko yabo, izifiso zayo namandla abo. Kuyadingeka ukuthi uMnumzane uChalisa abunikeze lobo bukhokheli obufunekayo. Engaqhubeki senze nje kusasa abasiki bebunda bazakuthi hayi uvele usemsebenzini usebenzela bona ababusayo ukuthi baqhubeke bebusa. Lapha bekufunakala ukukhokhela, bekufunakala amandla, bekufunakala isibindi. Ungathi asitholakali, ungathi amandla awatholakali, ungathi lokukhokhela kutholakali. Ngumbono engilawo baba, ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusola wangabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi impahla yonke kahulumende sizathengwa yinkampani ethiwa Mutapa. Lokhu kusolwe ngabanengi. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso yamathitshala e-ATUS, uMnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubalulekile ntathela ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu sekelezi public fund ukuthi idlule ku-audit ihambe ne-procurement. Ikhona imithetho ye-procurement ukuthi nxa umuntu ethenga izinto kumbe efuna ukuthenga izinto zikaZulu kulandelwa lokhu lalokhu lalokhu. Nxa kade sibona i-Second Republic isibuya le company okuthiwa yi-Mutapa engakhokelwayo ukulandela indlela lenhlelo ze-procurement board yelizwe, kusitshengisa ukuthi kulo muntu oyedwa osefuna ukuhuquluza inotho yonke yelizwe eyifake ezandleni zakhe. Maningi amakhampani asefakwe ngaphansi kwe-Mutapa oned one ngeke ngoba lize niwaqede. Maningi kakhulu wonke ama-parastatals ade siwazi asengaphansi kwe-Mutapa, okusitshengisa ukuthi indleko kumbe khona abafuna ukukwenza akusafakwa ngaphansi kwe-procurement board yelizwe. Kusho ukuthi sokusenziwa ngumuntu ezihlalele yedwa. Imali engayenziwa laphana ngeyomuntu kumbe ngeyabantu ababili abathathu bezihlalele bebodwa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguZulu ngalolu daba ukuze lulungisiswe, kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo kungela nyathelo lithathwa?
Sesifikile isikhathi sokuthi uZulu angalandeli amasela azibiza ngebizo lama-politician. Sesifikile isikhathi sikaZulu ukuthi ananzelele uZulu ukuthi iZimbabwe kayisoyomuntu. Sesifikile isikhathi sikaZulu sokuthi uZulu ananzelele ukuthi kulomlando ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe kumele kube nguye afuna kwenzakale, kumele kube nguye okwenza kwenzakale. Kulula ngendlela abasebenzisayo ukuthi kuyaboshwa abantu, kuyatshaya abantu, ukuthi benze abakufunayo kodwa kunzima ukuhlala senza into uwedwa uzitshela ukuthi ngoba mina ngilamandla amandla ongelawo ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi amapolice kawala mnikazi amasoja kawala mnikazi kunjalo kuzo zonke ingatsha zikahulumende kakho ongumnikazi wakho kodwa ke abantu yibo abanikazi bezinto zonke ezikhona ezimbabwe sebekuqalile uZulu ngesokumela kuvimbi ngikhuluma nisenze nje iyaphekwa imbiza yokuthi ivimbe ukuthi mutapa izenzele santando ezimbabwe ukuthi laba abazwiza ukuthi bayimutapa benza intando ezimbabwe iyaphekwa imbiza yokuthi bavinjwe.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-A2s. Ukuphuselana aqatha kwamalunga ebandla le-MRP lomkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuqhubekela phambili. Ngeviki edluleyo enye inkokheli yaleli bandla yenza umhlangano lentathelo izindaba isithi uMoyo kaseyimkhokheli waleli bandla ngoba ehluleke ukubusa. Kodwa uMoyo watshela iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha umnumzana Mudenda Chilumbo engabambana lomnumzana Mbonisi Gumbo owake waba isikhulumeli sebandla owaloba incwadi esithi kathembi uChilumbo elovela yena uMoyo uChilumbo yena osengomunye wabathi uMoyo sexotshiwe ukuba ngumkhokheli. Ke sizwe ukuthi uChilumbo yena uthini ngalolu daba.
Ngiyabonga abalaleli bonke umthwakazi wonke jikelele. Baba Chris Gande, umzwile uformer president weMthwakazi Republic Party ukuthi uresponde kuncwadi kamhla ka 3 July karespondanga kuma allegations as contained ku press statement. Ngokunjalo mina ngithi iresponse yakhe is very relevant. Ukuthi umbonisi wathi mina kangethembi mina ngizangikuzwe kangitshelanga but iqinise engilaziyo ngelokuthi yena umongameli the former president nguye owayetshele abantu ukuthi mina ngilisiyayo lokho kuse is in the public domain in all the MRP archives bonke abantu bayakwazi. So mina angina problem lokusebenza lo muntu ongisuspectayo ngoba mina in 3 months time ngifika ngijoin ibandla le-MRP ngangisengikwazi ukuthi uformer president lo uMqondisi Moyo uhamba ekhuluma kubi esithi kangethembi why ngi-attack mina ngakho ngingabona. I knew about it. Then ngaqhubekela phambili ngisebenza ama-program ngisebenza la. So mina ngilandaba lokusebenza lo muntu ongangethembiyo but ekwazi ukuthi esinqase sikhuluma into yokukhuluma isizwe siyabe sivumela that much I don't have a problem with it but the problem engilayo ngiyokuthi ungumkhokheli if you violate the inviolable sacred trust of the people like what we have outlined ku press statement hayi lapho siyaxoxa i press statement yes to it clear yena angakhangeli kakhulu ngepersona status quo kagumbo kakhangele edile ngama contents and the context of the press statement ama allegations aku press statement uyawavuma na kumbe uyawalawa that's the bone of contestation. So thina as MRP abantu bemathebelele siyazakala iAfrica yonke ukuthi we are very brave lingasifaka thina ku politics ezani PF uyavuma nanga kwingekho because of non conformity lingasifaka ku national executive ukachambis uyavuka ngekho because of non-conformity. So as you saw the CAGL in Tebola, we can't manage to groom amanye ama dictators when abanye bayasihlupha besihlukumeza isizwe sifuna ukukhululeka. Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu as you saw the sikukhuluma okuningi but ama allegations lawana aku press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption but he is no longer our president lokho akukhohlwe and ngiyaphika ngiyaphika you never leave Impala the Republic a party once more. Usehambile, sehambile, former president wethu. We know kuyatholakala ndakujwayeleke but kajwayele layo umgabe wayeyala wagcine ejwayele sephumile esikhundleni we wish him the best in his political career nxa kuza kuba lokunye okuvukayo but at the moment hayi baba ngithi kafake izikhali phansi he is not going to match us in any endeavor thina sifuna ukukhulula isizwe ukudlala amadlwane lawa awakhulumayo asikufuthi so ngiyabonga baba Chris Gande isikhathi onginike sona ngithemba labalaleli lonke lingizwile ubaba umqondisi moyo is no longer our president because of ama allegations which were devoured through the press statement esayenza Monday so ngiyabonga kakhulu
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha bebandla le MRP kusenjalo yena umnumzana Mqondisi Moyo uthi yena elokhu engumkhokheli webandla le MRP uthi labo abathi sexotshiwe basebenzelana lezitha ngesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Moyo
Kuyakhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona abathunywe yisitha ukuthi badilize lo msebenzi osiyenziwe yi-National Executive Committee ukuthi ungayiphambili ngoba isitha siyesaba sesibonile ukuthi sithuthe ngenye i-angle akade bengayicabangeli ukuthi sizoyenza njalo bayakwazi ukuthi bengadissolve i-NEC especially mina ngiswelakale ekuthungameleni i-international lobbying kusho ukuthi uhambo lonke kade sesilwenzile si-engage ama-international stakeholders sokuyinto engaseyekhoyo sokumele ukuthi kuqalwe phansi ngoba yakholela ukuthi laba bantu abazenzi bathunywe izani PF yikho babona beqamba amanga bayephuma lencwadi abayibalele ipress club ama journalist beqamba ukuthi ubaba uMabhikwa uChama Moyo usayinile incwadi uKhethani Ncoba lendoda usayinile usithemba kuyenyoni wabo mama usayinile uJonathan Mafu ohlale Folos ong secretary weprovince usayinile uMoses Makhula usayinile ngile khumalo owabo mama usayinile besitho bayahuthula manga bebhale amabizo abantu laba ubona bengasayinanga njalo bonke laba bantu sebewaphikile sebeyiphikile le ncwadi bathi ukuthi abasayinanga lutho okusidanisa kakhulu basebenzise igama lomunye wamakomrade yethu Love Monkomazana oselabo 2-3 weeks esesibhedlela owayengene engosini yemota laye bathi ngomunye osayinileyo bemqambela amanga okusenza ukusibonisa ukuthi izigangi lezi azilamzwa ngedwa lidlala njani ngomunye umuntu esizwa ubuhlungu esesibhedlela lisebenzise igama lakhe silabo ubufakazi laye ushila ukuthi kazanga sayine into leyi uyamangala nxa igama lakhe kuthiwa lisetshe lisayinile leyi petition ngabantu ke abadlala amatope abazama ukumisa umsebenzi we-international lobbying esesiqhubekela phambili ngawo njalo umhlaba osuqalisile ukusilalela ngawo ama-allegations abo wonke laba akhulumayo ngama-allegations angela proof angalobufakazi kodwa ke ngoba bethunyiwe yi-system yezanu PF abenze lokho abakwenzayo sibabhekile ibandla lemthwakazi Republic Party aliyufa njalo soqhubeka sisebenza ngamandla kuyabonisa ngempela ukuthi MRP iyesatshwa libandla lezanu PF yikho ngalesi sikhathi sebethumela ukuthi kube labantu ababhidliza umsebenzi omkhulu kangaka owesizwe ngiyabonga
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi otshekisha abalithumi abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilika komgodi eChegudu bengaba besaphila lanxa becatshangelwa ukuthi bafile. Leli phephandaba lithi bekulabantu abangamathumi amathathu lane emgodini lo uze udilike ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amathambo abantu ababili abadabuka kwele China abacatsha ngomnyaka ka-2020 atholakale edamu le-Eastview e-Harare. Uli Ding lo nkosikazi wakhe uChi Lifen banyamalala eHighlands eHarare bevakatshele abangane babo ngomnyaka ka-2020. Akula osebotshiwe ngalolu daba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyaphinda mbingelele futhi ngizwa omunye lana ekhuluma ugumbo gumbo lo gumbo gumbo lo oku MRP othi yena umqondisi akusiyi i-leader president we-MRP kathi kathi kwenzekanja ngayizwa lindaba kancane ngoJuni ya ngabo June ngayizwa kancane indaba le mangifika ekhaya ukuthi i-MRP seyidabuke phakathi sokunabanye abazibiza ukuthi nabo be-MRP ingathi laba abathengwe ngumnangakwa labo ukuthi bayiphazamise bayihlukanisele phakathi yabona ulo futhi umqondisi awusinguye wephathi umnikazi wale phathi le asupresident wale phathi yena ungubani kahle kahle loyo muntu lo angasiphazamisi angalingi asiphazamisi akayeke i-MRP party iqhubeke akayeke umuntu akahlukane nomthakazi akahlukane nomthakazi hawu kwenzani akahamba esebenzela umnangagwa wakhe le arake le asiyeke thina qhubeke siye phambili nephathi.
Studio 7, msakazi wabantu, msakazi okhululekileyo. Sanibonani lonke ku Studio 7 lomphakathi wonke jikelele waseZimbabwe. Ngiyalibingelela. Yey, hayi, luhlelo luhle kakhulu lo msakazo lo. Mina nje amazwi ami ngithanda ukwadlulisa nanga. We are suffering in this Zimbabwe of today. Sisafa nje mina isolo engilayo ukuthi akula msebenzi. Elizweni leZimbabwe, such a very rich country like this one, hakuna msebenzi. Ma kuthiwa kule msebenzi ekhona kukhulunywa nge-community service. I-community service ma kuthiwa kule community service, what is that? Phela uma abantu besetshenziswa i-community service, abantwana sibasapote ngani? Because uma sisebenza as a community, kuthiwa i-community service, we don't earn anything, asiholi lutho. At end of the day, abantwana babe befuna ukudla, babe befuna ukubhadalelwa i-school fees. Right, umsebenzi bani ofana nalokho. Mina nje into engikhala ngayo kakhulu in this government, ikusebenza i-community service, ukwakha ama-clinic, ukwakha izikolo, kuthi ma kuqedwa lapho kube sokuthiwa ngeze-government, sokufuneka ilokuzeni imali, especially ezikolweni. Right, uma kusebenza i-community service, imisebenzi uzayicreata njani? Thina ma sithola sibhizi ku-community service singaholi lutho, siyasapota ngani imizimba. Lokho nje kwenzela ukukwazi ukuthi kathi right into lingasolvela njani. Ngingathaba uma amazwi ami lingathola ku-Studio 7. Mina engikhuluma ngu-Lucky Team, ngiyabonga.
Yes, ngingelele enkundleni. Ngitshona njani basakazi? Ye, simzile uGunda Musaka, onguye oleqembu elifana le-5 Brigade, i-FAS. Onguye olikhokhelayo elikhokhelela ukucokodisa abantwana baseZimbabwe ukuthi khona kuhlale iZANU-PF isesikhundleni. Kodwa ngalokho ngizwile ukukhuluma kwakho utikala ndaba lokuthi abantu baseZimbabwe bangahlupheka kanjani. Okuqakathekileyo ukuthi bona behlale betshontsha besidla bodwa labantwababo. Ngizwile ukuthi ukhetho soludlulile ngicabanga ukuthi kakati wani ilizwe lingeke libuseke njengoba umama lana chilo, ngoba uma ngempela kuyikuthi abantwana baseZimbabwe bakhuluma nge-ballot paper ukuvota, kwenziwa yini ukuthi bona oGunda Musaka laba bavuka belahleke amaphepha besithi uChamisa segwetete ukhetho kasalungenele ukhothi ukhetho? Babekwenzelani lokho? Babekwenzelani ukuhamba besethusela abantu emakhaya ma kuyikuthi ngempela ama-supporters banawo? Babekwenzelani ukuthi manje iZ ingakhiphi ama-results okuthi khona i-52% ifike kanjani leyo mnangagwa wabo wawina ngayo? Kuyezwakala nje ukuthi laba bathi khona hamba juba bazokuthutha phambili, ngoba le nto abayikhulumayo nomnangagwa wabo nge-development yabo le abakhuluma ngayo ayikho and ngeke ibe khona. Abantwana baseZimbabwe basahlupheka besiya phambili okwesikhathi eside, kodwa yena uyakwazi ukukhuluma ngoba ekwazi ukuthi uyacobodisa abantwana baseZimbabwe kungeyi 5 Brigade bekunjwe yizalo, kodwa ngelilanga kuzakhela.
Studio 7 yenzani kati yethu imbiki imfundo nini, idlalwa nini lokho ku Studio 7?
ngoba nje sibele sizimpike eyabethunyelwa ngabanye abantu ababo abayi-1 nje abahleli bemamela.
Njani Studio 7 njani? Yazi ubelieve Gawule lo-Witness Dube nje angazi ukuthi banjani kuzampiyela, angazi banje bebathola kokho kuzimfuko okukhiza izampiyo thina sikuthole so singawukhulumele abazikhulumele kuwona ukuthi bebona ngesayidi la uyangikhulumela abantu thina ithi nje siribone eZimbabwe siribone ngisho siphile eZimbabwe sazokufafuka iyasiphela ngaleli sayidini
siyabingelela Studio 7 sabona. Kuyajanisa kakhulu uzomthola amapolisa asebopha amateksi kobulawayo kuthiwa yimangaba ngabhizinesi yishikashika bafuna ukuqondisa umthetho. Yiwuphi umthetho asebeuqondisa amandla ngaphandle kokuthi amapolisa izanu ngamapolisa ngoba bakwatele ukuthi badliwe bona sebebona ingane umuntu wonke osezimbabwe kumele abotshwe ehlukunyezwe njengabojob sikhala abaloke besemajele ngoba ma bethi bahamba ngomthetho mina ngicha abantu bezanu bebedayisa kwabulawayo lapho basani begcwala yonke indawo umthetho kakhansile uthi uzama ukuthi uyabagwema bechaye kwasani abantu bezanu chaye bezoyishaya le journalist akula poyiselekela kuyalezo qonja leso simo. So namhlanje sokwenzenjani bethi baqondisa isimo ngoba sebekwazi ukuthi abantu bonke bathi izanu PF abayifuni iqiniso likuphi lapho? Izanu PF ayifundi ukuhlonipha abantu bezimbabwe ngoba kuzofika lapho abazoze becasuke khona abantu bethi sesikhathele yini bantu bezanu lamapolisa ethu. Siyabonga.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usinde ukuvalwa kulandela umhlangano owenzwe phakathi kwamabili ngomgqibelo. Phansi kwemithetho yelemelika nxa amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats bengavumelananga ngemithetho ethile, kuyabe kumele uhulumende avalwe kungabhadalwa izisebenzi lezinye indawo zivalwe. Kodwa kube lokuvumelana ngelanga lokugcina lokuthi uhulumende avalwe. Kolunye njalo udaba luphathelane lezemelika, usekelo lwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump luqhubeka lusiya phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuthi sizwe ngokuthi njengoba umongameli Joe Biden sokuthiwa segugile uzanqoba na kukhetho oluzayo olomnyaka ozayo.
Atshi yini uBiden useluphele sibili useluphele kodwa upresident angithi siyazi ukuthi he's only as strong as his team. His team seems to be very strong. Ayena iminyaka yakhe isiphezulu isibili and kuyakhanya mbijana kodwa hayi ekhanda engqondweni lokho ekhona he still faced with the issues and he can still tackle them. Kasi umuntu omncane lati singama expect ukuthi ebe njompunga njengalaba abanye. Ye khona nje into which is of concern to ama voters kodwa he's got a very good team and umsebenzi awenzayo he's done well for the economy and the country, I might add.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu 7:30 ntambama.